Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesibili mhla ka 26 kumpalakazi 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke okudingakalayo ukuze ziqalise umsebenzi wokukhulumisana loZulu eMathebeleland ngokulungisisa udaba lwegugura wundi. Usiyaphela nje umnyaka ka-2023 kulabo sakhulayo abathi umnyaka lo ubatholise uluju lobisi kepha kube labanye abathi ubunzima kakhulu. Uhulumende ubikwa esetshedela muva edabeni lokwengeza imali kwezemfundo ukuze abazali bengabhataleli imfundo ezikolweni zakhe kusukela abantwana beqalisa isikolo baze bayephutsha u-grade 7. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke ezikudingayo okugoqela imitshina ukuze ziqale umsebenzi wokukhulumisana loZulu eMathebeleland ngokulungisisa udaba lwegugura wundi. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni ye-X namuhla. UMangwana ukuncomile kakhulu lokho esithi uMnangagwa wenze into ebingacatshangelwanga baningi. Kodwa abanye bayalusola kakhulu lolu hlelo besithi uhulumende ubemele akhulumisane labantu ababulawelwa izihlobo eMathebeleland laseMidlands. Libutho likamoyi uRobert Mkabe le-5th Brigade kuqala ukuze batsho ukuthi bafuna lulungisiswe njani lolu daba. Omunye wabalombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Siyakuzwa okuthiwo isikhulumeli sikahulumende uMangwana. Kodwa imbuzo imnengi kunengi okunganikezi ithemba ukuthenga imtshina khonoko kakusikho okoda kuluhlupho ngoba uhulumende ngabe vele wayithenga uhlelo lolu luqaliswe ngo-2019 sesiku-2023 alukaqali. Kuhlala kusenziwa imhlangano engaphutshiyo mbona ngazathi uhulumende uma esezimisele ukuthi elungise uhlupho lolo kunengi okuzatshengisa ukuthi hayi sokulungiswa kodwa kathesi hayi kuyaxoxwa nje okungenza ngitsho khonoko. Kukhulunywa ngezinduna eziza kuyahlangana labantu emakhaya kodwa kasizwa ukuthi o-perpetrator bona baliphiwa nini ithuba lokuthi betsho ukuthi kwahamba njani kuyini okwenzakalayo. Kasikezwa uhulumende ekhuluma ngokukhipha iripoti eka-Echiyambakwe leyedumbutshena. So kusesekuningi okungaphumi kahle. Uhulumende kakayenzi i-official acknowledgement yokuthi kulo monakalo owenziwayo ngoba lamanje abantu beZimbabwe badidekile kule mbuzo eminingi engaphumiyo labantu beMashonaland abangakwazi ukuthi kuliqiniswa kangana ukuthi kwenzakala. So mbona ngazathi uma sesisenza into lesiyenza serious there is a lot of transparency that is needed.
Kuyini kahle kahle okumele kwenziwe Fuzwayo ukuze uhlelo lolu luhanjiswe kuhle?
Kunengi okumele kwenziwe engingakubalisa okokuqala. Yikuthi masi sithi silungisa udaba lolu thine sikukhangeleleyo. I-public acknowledgement ngulo omele ilizwe ongumongameli. Okwesibili sikhangelele ukuthi kukhulunywe iqiniso akube le-truth telling. Okwesithathu sikhangelele ukuthi i-process leyi ibe victim-centered. I-process leyi engibona ngani ifuna ukuthi iqalwe ikhokhelwe izinduna ilezi khexe ngoba kathezi kukhulunywa ukuthi kuzahanjwa kuyelalelwa ama-victims kodwa kasizwa ukuthi uperpetrator yena uyadlala role bani. Asikezwa ukuthi into leyi izenziwa ibe yi-national agenda kanganani ngoba at the end of the day ma into leyi isiyenziwe kufuze ukuthi sisuke esimeni senzondano esimeni sokucabangelana kube sokusiba le nation building kathesi kasila nation building eyiye ngicabanga ukuthi iprocess leyi must be an attempt to address into edabula isizwe selizwe leZimbabwe. Anti yabona lakatesi ungakhangela abaningi abantu abadispeswa yiprocess yona isehlakalo sona siyane sombhoqazo. Ulabantu abakubo-Canada, ulabantu abakubo-America, ulabantu abagcwele indawana zonke, ulabanye abase-South Africa, ulabanye abakubo-Botswana edukwe. So umbuzo yikuthi induna zizahamba yini kulezo ndawo kumbeni kukhangelela ukuthi abantu labana abazasuka le bebuye nga bezohlangana lezi nduna zabo akukakhunywa la nge-security yabantu ukuthi u-victim ma eqeda ukufaka ubufakazi bakhe ule security enganani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyibhetho likaZulu. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Kuliqiniso sibili kakhulu okukhulunywa nguNick Mangwana ukuthi labo abayibo asebenikwe umsebenzi ukuthi baqhube umsebenzi wokukhangela udaba lwegugrawundi balofikise ebantwini sebenikiwe konke okufaneleyo ukuthi baqale umsebenzi. Ngiyananzelela ukuthi kube workshop ebekhona koBulawayo induction ebekhona be-inductor abanathi bezabeyiba bayasinza umsebenzi koBulawayo izinduna lama-rapporteurs asadibe abayibo balaqhuba umsebenzi sebeqedile uhlelo lolo lokade belubamba lokusungula ukuthi bangawubamba njani bazawubamba njani umsebenzi lo. Okunjalo ukuthi sebelindele ukuthi bangene ebantwini sikhuluma nje sinje ngemva kwekhefu babengena ebantwini besiyasungula lo msebenzi abayiwa sebewunikiwe nguhulumende.
Kodwa abanye babagawule bathi uhulumende akaluphathanga kuhle lolu daba ngakho kasoze aphumele mpumela ekhangelelwe nguZulu weMandebeleni onguye owaphathwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi.
Engingakutsho Nkomo, ngiyawuhlonipha umbono wabo. Umbono yonke Nkomo iyahlonitshwa imihlobimbono yabantu, imele ihlonitshwe njalo ilalelwe. Ngiyangithande nje isitsho esinye siyasitsho okuthiwa khona ukukhuluma kwabantu kulilizwi likaNkulunkulu. Ngokunjalo asithini thina abantu banembono ethini yebo phela. Kodwa-ke masingathi thina hhayi izaphunza le kodwa yona imithi kodwa asithini thina asilindeleni sibone ukuthi kathi inkomo le njengoba imithi izakhipha amaphahla kumbe izakhipha ito leli lodwa asilindeleni kodwa futhi sithi izaphunza ingakaze izale iyona imithi hhayi sabe sesibambalisile asibanikele ithuba laba sebenikwe lowo msebenzi yebo phela. Bengalolokhosa abanye kade bebona masho elingayisilo leli elingeliqhutshwa ngayo umsebenzi lo ngiyananzelela yiyo phela akula nto enkomo vele e-perfect akula muntu ongayibumba into e-perfect engathiwa ebantwini bethi wonke 100% bavumelana layo. Kodwa-ke okwakadesi asibanikele ithuba labasebenikiwe umsebenzi bayethule umsebenzi lo ukuthi baqhule umsebenzi sibone ukuthi bayaphuma ne-product engafunwa ngabantu ezathandwa ngabantu yini kumbe hhathi. Kodwa nxabalo beqhube kuhle lakho abantu bevuma ukuthi abantu laba into evele ebantwini leyibambe kuhle kumbe nxa ingahambanga kuhle betsho njalo ukuthi hhayi lokho kusahambanga kuhle bese besitsho labo umbono yabo ukuthi bekwade bekusolade bazezokhandle kuhle umsebenzi bakulede kube sobala ebantwini.
Abanye bathi okuqakathekileyo okumele uhulumende akwenze kuqala ikuvuma ukuthi waphambanisa abesengena ke ebantwini bese kuyahlawulwa abantu ababulawelwa izihlobo labangane kanye lalabo abadilizelwa impahla zabo. Ungathini ngalo mbono?
Kungaba njalo ekuboneni kwabantu ukuthi okungakuqala yikuqala ukuxolisa. Kodwa ukhumbule phela mabankulu ukuthi umnqondo uqhuba lolu hlelo umgabe onguye naleso sikhathi nguye umlandu esiwufaka kuye ukuthi yena nayo yena engakahambi nguye wayemele xolise.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezano PF.
The Voice of America.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa esethethe lamuva kudaba lokwengeza imali esetshenziswa lugatsha lwezemfundo ukuze abazali bengabhadali ama school fees ezikolo zakhe kusukela abantwana beqala isikolo baze bayephutha ugrade 7. Umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Torerai Moyo uvumile ukuthi lolu hlelo ludinga imali enengi kodwa uthe bazimisele njengohulumende ukulufeza lanxa kulezikhubeko ezinengi. Abenhlanganiso yababalisi eyamagameted Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi uhulumende akazinikelanga kunhlangothi eziqakathekileyo ezigoqela lona olwezemfundo lolwezempilakahle. Abe athuzi laba bathi uhulumende utshona echaphaza imali kunhlelo ezingelamsebenzi ezifana lokuthengela iziphathamandla zakhe izimota ezidulayo. Inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzaqinisa impi yelizwe lakhe leqembu leHamas eGaza ngesikhathi abezempilakahle kulesi sihlenge besithi kulabantu abanengi abafileyo kulandela ukubhonjwa komuzi weziphepheli i-Israel. I-Egypt ibikwa izama ukuphathisa amacele omabili ukuthi akhumisane umlotha phansi kwesivumelwano esilakho ukuqeda limpi kukhululwe abathunjiweyo njalo kubunje uhulumende wamaPalestina ozakhokhela eGaza Strip laseWest Bank. Amacele omabili alwisanayo ake aveza ukuthakazelela lesi sivumelwano kodwa akenelisanga ukubhalelana phansi ngakho ukukhulumisana kuyaqhubeka. I-Israel ithi sokulamasotsha ayo alikhulu alengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhilize indawo eziningi zeGaza njalo uhlangothi lwezempilakahle eGaza luthi kulamaPalestina aphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili 20,400 asefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe njalo elilunga le-CCC umnumzana Ambrose Sibindi.
Kungamazwi abuhlungu nalapho ahlukumeza abantu abaningi ngoba ngasikhuluma ngempi sikhuluma ngokufa ngempilo zabantu ezitshabalalayo sikhuluma nge-property impahla etshabalalayo and siyakhumbula ukuthi kwangathi kungathi sophinisana umlotho ngathi sekumiwe kancane ukuhlasela kwangathi sibalethemba. So ngase sizwa futhi yena umongameli we-Israyeli sesine impithathalo kuphela sikhanya ngathi asazi ukuthi ukhuluma ngani njalo kusegcekeni konhla sikhuma ukuthi ahlulabeni ukuthi i-United Nations yona iningaphi nxa kuleyo mqhubeka wokuhlubanje ngoba kukhanya ngathi injongo e-Israyeli kubana sibili abantu bePalestina kathesi ngabona ifuna ukubhindlisa icede isizwe kodwa khonoko soza kwenzakala. So ke kufanele-ke impi leyo kube nendlela ehlakaniphileyo njengoba sihlala sikhuluma kungena umlamulangoza lamula impi le ngoba sisazo siqhubeka abantu bebulawa, abantwana bebulawa, omama bebulawa, abantu begula kungela zibhedlela, abantu bebulawa yikudla bengatholi ukudla bebhalela ukudla. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba loko kubulala sithi nakayi-human rights amalungelo abantu, amalungelo abantwana, amalungelo bomama wonke alinyazo ngenxa yabantu nje abangafisi ukubana into zenzakale ngendlela ofanele zilangayo ngayo befuna uba beqhubeka besiwa ngabantu abasempini isikhathi sonke.
Kulamazwe afana le-Egypt le-Qatar azama ukuthi kube lesivumelano sokuthula esingamisa limpi. Ngokubona kwenu libona ngani amazwe la angaphumelela na?
Yes, lokho kwenziwa ngamazwe njenge-Qatar afisa ukubana kube lokukhulumisana insimbi sibachayela ihlombe. Yikho kuthiwa ngamazwe alombono phakemeyo abasawuba nokuthula. Kodwa ke kuba nzima ungananzela iKhatha nxa sesikhangela ukuthi emhlabeni izwele yona ile ndonsela enganani, kwenza sicine singelaqinisa ukuthi kuzaphumelela ngoba silamazwe esiwaziya le ndonsela okukuhle ngokuthi azithulele amaesithi ama-super powers. Ungakhangela abazithulele o-America abinde bazithulele abakhulu umlutho lanxa oKhatha befisa, kodwa nxa ama-super powers ezithulele kuphina kungayindawo ngoba futhi bona ama-super powers bahle ba bazathola yibo futhi abancethi i-Israel ngezikhathi yabona yibo kusuba khona kufana ukuthi kuba nzima. Kodwa into eyenza ukuba yiKhatha sibadayela ihlombe sekushisa ukuthi nxa amanye amazwe lawa ayangenela ukubana aqhubeke egqugquzele ukuthi kube lokuthula. Kula ma-super powers ana la mazwe amakhulu lawangenela leso kuthula ePalestine ngoba abantu benkosi bedubeni.
UMnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo ulilunga le-CCC. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Usiya emaphethelweni nje u-2023 kulaba sakhulayo abathi lumnyaka obatholise uluju lobisi, kepha kube labanye abathi bebethwele amagabha avuzayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Abanye ontanga abathi bakhangelele okungcono kumnyaka ka-2024. Kodwa abanye bathi sebelahlekelwe lithemba ngoba umumo weZimbabwe uqhubeka usiba mubi. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Omunye walabo abathi u-2023 umphethe kamnandi unqobani Simango osakhulayo waseKhwekhwe.
Angeke ngasifola mina ngoba konke bekuhamba ngendlela engiyifuna. Ngile bhizinisi lami lokuthengisa amafoni, udala kangithola amafoni lawa emazweni, kodwa athe sengithenga eChina emaningi njalo eyishiphile. Ngalesi sikhathi sekhefu seChristmas ibambe imali lo mthunzi sibili ukwenza ngekhayeni leminyaka 2024.
Njengebizo lakhe, uyajabula laye uJabulani Mangena osakhulayo wakobulawayo ngoba laye wasebenzela ukukhanyayo kulo umnyaka osuphutsha.
Mina ngisebenza ku-NGO lapha kobulawayo. Bengihola imali engcono kakhulu nxa kuqathaniswa labanye ontanga abasemsebenzini ethiyeni. Ngiyenelise ukwenza okuningi ngaleyo imali, okubalisa ukuthenga indawo yokwakha umuzi, ukuthenga imota. Ngingasola lo mnyaka ngiyabe ngidinga uswazi lukamlimi.
Kodwa isibo bonke abathi konke bekubuchelezi ngo-2023 ngoba umnotho welizwe ubulokhu bhidlika okutshabalalise amathuba okuzithuthukisa kwabatsha. UMary Mabutho ngomunye wabasakhulayo abathi bekungalula lo nyaka.
U-2023 benzima, hayi benzima kimi ngoba kufunakala imali eziningi, sibili imali zesikolo lakho sithi ungatholi imali zakhona, lebhondi lakhona alisebenzi, imali yakhona iyesebenzayo, inzima futhi layo ukuthola. So hayi bekuyisiphithiphithi nje throughout the year, singazi ukuthi 2024 siphathele.
Uyakhala laye unokuphiwa moyo waseGwanda ngoba uthi usephelile u-2023 kodwa akala lokukodwa angakukhomba ukuthi wenelisa ukukufeza lo nyaka.
Ah, 2023 benzima. Njengakimi benzima sibili. Sizama sibe ukuthi sidonse ngazo zonke indlela, uzama ukuthengisa, sesifanele ngakhulu esithengisayo, ubuyele indlela ungathengisanga, imali kayikho. Into zadula eZimbabwe lokho kukhwela izinto avela kuqedakala. 2023 benzima sibili.
USibongi Musa Ncube ngosakhulayo oyisifundi sase-Africa University odabuka eGwanda. Yena-ke uthi kwezombusazwe lomnotho abasakhulayo abatholanga amathuba abayenelayo lo nyaka.
Besiphiwe amathuba amaningi okuphatheka entweni ezimayelana lombuso welizwe lezinotho. Ukhetho olukhulu mhla ka-23 August kwakulithuba lokuthi sibe yingxenye yokhetho ekwakheni isizwe. Kodwa usaswelakala ukuthi abatsha baphatheke ngokuzikhandla kwezemnotho welizwe.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha njalo engumlobi wamabhuku uThabani Mlilo uthi ubunzima obuhlangane labasakhulayo lonyaka bungaba bubavulele amathuba.
Ngithanda ukuthi ngikhangele okuhle ngomnyaka lo esiwudlulileyo, uba besiphila senelisile ukuthi siwuqalise njalo sesifike ekuthini siwuqede. So njengomuntu omutsha ngibona umnyaka ka-2023 njengesikolo esingifundise into ezijiyejene ngempilo.
ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasakhulayo zithi iningi lalabo abathi lumnyaka obahambele kamnandi bengaba bebesizakala ngomkhuba wenkohlakalo kanye lobusela ukuze bathole ukuziphilisa lokuba lempilo engcono. Kodwa abasakhulayo abaningi bathi sebesiyadinga amadlelo aluhlaza phandle kwelizwe ngoba elizweni amathuba okuthola imisebenzi ehambelana lemfundo yabo lokhu encipha. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abafika isilinganiso esingamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini abala misebenzi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izigidi lezigidi zabantu eZimbabwe zikhangelelwe ukuqhubeka zidonsa nzima ngomnyaka ozayo zihlaselwa indlala ngenxa yokuswelakala kwezulu okubangelwa isikhudumezi somkhathi esiphehlwa olwandle ese-El Nino esivimba ukuba izulu line ngemfanelo phose emhlabeni wonke jikelele. Kodwa kulabanye abathi balakho ukuphumelela ngomnyaka ka-2024. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiswa iCommon Market for Liberal Solutions ngomunye wabathi abantu bazadonza nzima ngomnyaka ozayo.
Angikholwa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa owezanu uzakwenza into ngendlela ezijiyeneyo ngenxa yokuthi basebenzisa abadlali abakudala ama-policies yabo ngakudala akutshengiseli ukuthi kuzabo lenguquko ngomnyaka ozayo kutsho ukuthi uZulu weZimbabwe uyabloke sadalala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kwezenotho kuzaqhubeka kunje kusiya kusiba kubi futhi kakhulu. Indlala izakwanda, uyangabande, ukusweleka kwemisebenzi kwande, ukusweleka kwezimali kwande, ezomnotho zizaqhubeka zigula zingayindawo. Yikho esikubonayo ke kuza kuya futhi khona lokho kade kuvele kuhlupha kwezenotho kuzaba kukhulu kulalokho. Amacebo kahulumende azaqhubeke lokho esehluleka. Kulokhe kuyiwa emuva kuyiwe phambili belahleka bebhoda endaweni eyodwa kungayiwandawo.
Umnumzana Michael Ndiweni okubulawayo Vendors and Traders Association uthi okuzahlupha uZulu yimithelo ejiyeneyo.
Nxa ngikhangela kakhulu ngisebenzisa ilihlo lami lokukhangela ibhajethi le e-announcewayo ngoNovemba. Ngilama-concerns kakhulu ngento ezifana nama-passport, inhlawulo ye-passport izatsho ukuthi khonana kuzaba nzima for abantu abasebenza bechapha imingcele ukuthi bathole ama-passport. Bazalitsina sebesiya egangeni beqhuma egangeni beqhuma egangeni bese kubafaka engozini yokuthi bangabanjwa inkunzi ngomagumaguma kumbe abanye babulawa abanye bangena emfuleni lengwenya. Xa sikhangela amazwe afana labo South Africa besiya thengisa impahla kumbe besiyathenga impahla zokusebenzisa lapha elizweni. So kuzaba lokunzima kakhulu. Yikho ubona kathesi kule sixhobexhobe ehhofisini yomnyango ukuthatha ama-passport zatsho ukuthi intengo zizakhuphuka futhi kwabantu abahambayo bekuthi uzihambe ezihamba siyawoda impahla siyathengisa ngoba ama-transporters bonengazi benqwala zohamba bazatransfer ama-cost law to ama-traders bezama ukuthi ba-recover ama-surcharge.
Kodwa kulabanye abathi balakho ukuziphilisa loba umnotho uzathuthuka ngokuyisilinganiso phose sokune ekhulwini kuphela 3.5% umnyaka ozayo. Uhulumende wakwaleZimbabwe uthi umnotho uthuthuke lonyaka ngoyisilinganiso sokudlula kancane okuhlanu ekhulwini 5.5%. Unkosikazi Olive Mkoni uthi bazazama ngamandla wonke ukulima okuzwayo eNyamandlovu.
Izulu nxa lingabalekanga, hayi sizathola. Sizathola sikuthi ungxa umuntu angakwanisa ukuthi athole noma amathana athize. Ngoba 2024 hayi sathola ama-tons. Abanye bazabathengisa sibili. Abanye lathi sathengisela abantu abakhona ngapho. Besithi sidilivele endaweni ezinje, dilivele kwanda, dilivela ngaphi. Sidilivele umumbu esasiwutholile.
Umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, umnumzana Angliston Sibanda, yena uthi lesi yisikhathi sokuzilungiselela ukuze abantu baziphilise ngomnyaka ozayo.
Njengabo somabhizimisi, into engengikhuthaza labanye osomabhizimisi, kasingakhalakhali ngokukhalakhala kakuncedi. singena kumaqhinga amanenge amathile akade athile esingawathi thina ngama strategies awokwenza ukuthi sisurvive. Mina ngingomunye walabo abakholwa ukuthi nxa umkhonomi unje yisisikhathi esilungileyo esokwakha i-business yakho ukhangelele ikusasa.
Umnumzana Joseph Juma oyibandla lezanupf uyakusekela lokhu.
Sokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought le. Kuqakathekile-ke ukubana abantu bananzelele ukubana izulu lele lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi abantu bazathola nzima ngomnyaka ozayo.
Ibhajethi leyi ebisa izinto zakudala ezikasmith o-heart tax ukuthi kuthi ubhadala umthelo okuthi ulokuyindlu kwakho okwenzileyo kumbokotshani. Kuyatshengisa khonokho ukuthi umnotho awusoze vele wafa walunga ngoba umbuso okhona ngumbuso ozifaka ngenkani. Ngumbuso ongalabangane emhlabeni singathi international community. Ngumbuso wochuku kunzima ukuthi kube lo mnotho omuhle endaweni enjalo. Akunxuseki futhi laba abantu abasomabhizinisi ama-investors.
I-World Bank yatele eZimbabwe lathuthuka okwedlula amanye amazwe ezansi yezwekazi le-Africa kusukela ngomnyaka ka-2021 loba kukhangelelwe ukuba kungaba lokugedla kwamazinyo emphakathini ngomnyaka ozayo ngenxa yokungani kahle kwezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Bangcwatshiwe namuhla abaculi beZimbabwe abalodumo abathi u-Eric Moyo, yena obecula igospel ehamba leqembu lakwele South Africa ele-Joya Celebration, kanye loBob Nyabinde obehlabela umculo we-Afro Jazz. UMoyo obhubhele kwele South Africa ngolwesine ngemva kokugula okwesikhatshana ungcwatshelwe emathuneni emvutshwa koBulawayo. UNyabinde, yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi nguheadmaster, ubhubhele esibhedlela seParirenyatwa eHarare ngomgqibelo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wechukela. Seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lathoba mnembili 68 years. Mbule Joyous Celebration sisitema valale ngokuthula u-Eric Moyo lo Bob Nyabinde the headmaster. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk The Connection lapho uTaboka Ncube we-Studio 7 azaxoxa khona labasakhulayo ngabakukhangeleleyo ngomnyaka ka-2024. Kwanele zihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili nkumo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri baba.